akusela umuntu oselithemba entweni zemakhosi aweZimbabwe, but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kusho ukuthi singawangawasebenzisi. So okwakhathesi kumbe sesingene ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo yodwa ikhesi esiphumelela kiyo. Kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kule sizathu kusithi abantu waye kumele beye lokhuzen baye ecourt. Kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest as-tribus kuhlezi kulamaqhinga, kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo.
Iqhinga lokuqala lingaba yiliphi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi, mhlawumbe ngaba yiphathi entsha, kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe kubhalwat.
Ye, kodwa kolokho kusuze kulimaze i-CCC ikaJames.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifuma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibandlela iphikisayo baliwina ama-by-elections. So engikutshoyo ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo. Abantu bayakwazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulo, umuntu wethu osikhokhelayo ngulo, kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi.
Ye, kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke, kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe, kodwa usabuyeli yini edala lephalamende kumbe wena vele isumele eceleni?
Mina ngingamele eceleni. Lokhu ngisebantwini, lokhu ngise-Country Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo. I'm sure labona siphuma singontanga abakobulawa isikhulumo ukuthi hayi nxa isimo singaqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha, sizagcina sibonakala sesitredini. Hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende ubube secouncilini. Kuningi esingakwenza loba uphandle wephalamende. So hayi sasekhona.
Singathi ke akukwethusi ukuthi lingabhikija kumbe lenze njalo, ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi, akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami e-Country Park yareidwa, ubabami wathunjwa kwaba kabili konke, kuningi esedlule kukho ngendaba ze-struggle. So siyakwazi ukuthi singathi sesifuna ukuthatha inyathela leli uhulumende wezanu PF uyenza njani and ungathi usithi uyananzelela uspokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa-issue i-threat kimi ku-Twitter ukuthi ano siyakwazi ukuthi uphashwe ngumuntu onje. So asonte emalisayo kumbe engethusayo kumbe engiyibona ngenye indlela, hayi into esihlezi siyazi ukuthi singabungaba kunje. So bazareacta besithi kodwa-ke yindlela esisele ukuthi abantu bekhululeke eZimbabwe.
Kodwa indawo lingakhulumisani lotshabanga ukuthi kuphele lokhu kulokuthi lihlale sixabana.
Njengoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uthabanga ephathini yethu bengasimuntu walutho. Mina ngokwami angikaze ngihlangane la ngibe lo mhlangano odlula maybe 3 minutes.